ku VOA Ndebele.
Lebuka njani ntswala zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 7 kunhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labomanyano we-European Union sebesole ukuthunjwa lokutshaywa kabuhlungu komkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni umnumzana Obeti Masaraure. Ikhansili yakoBulawayo ithi ukusilela kwamanzi okuqhubekayo kuleli dolobho kubangelwa ikusilela kwamagetsi elizweni athi ukwehla kwamanzi emadamu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labomanyano we-European Union sebechodoze ukuthunjwa lokutshaywa kabuhlungu komkhokheli wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obeti Masaraure. UMasaraure uthunjwe phakathi kobusuku ngolwesithathu ngamadoda ayisithupha ayehlome ngemibhobho wazotholakala izolo etshaywe walimala kakubi. Inhlanganiso yamagqwetha elwela amalungelo eZimbabwe Lawyers for Human Rights yethule umbiko isola uhulumende isithi inakanela ukuthi nguye oyenze lokhu. Inhlanganiso leyixwayise njalo uhulumende ukuthi achiyane lomkhuba wokuhlukuluza abantu ngendlela ayenze ngayo uMasaraure ngoba kulicala elingavunyelwayo emhlabeni jikelele. Umkhokheli we-European Union eZimbabwe umnumzana Timo O'Connell laye wethule umbiko enkundleni ye-Twitter echothoza ukuthunjwa lokutshaywa kukaMasaraure khona okuze ngemva kokuba ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-ATUS bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ngemva kokutholakala kwakhe uMasaraure wethule imfanekiso eveza amanxeba okubhaxabulwa emhlane njalo waphuma kuvidiyo ebhanditshe ikhanda lesandla. Ekhuluma kuleyo video uMasaraure ubonge uZulu weZimbabwe ngokuma laye wathembisa lokuthi uzaqhubeka elwela amalungelo ababalisi engelakwesaba. Kodwa uMabhalane kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana watshaye indiva amanxeba kaMasaraure esithi ngawakudala. Walile njalo ukulukholwa udaba lokuthunjwa kwakhe esithi akulanto enjalo enzakeleyo. Sixoxele siphathamandla se-ATUS umnumzana Fortune Jamela.
Umnumzana u-Obeti Masaraure usukeke wathathwa ngodlame kakhulu ebusuku phakathi kwamabili ngamadoda angaba yisithupha ethwele izikhali zohlobo lwe-AK-47 bamfaka ke emoteni bahamba laye bemthatha nje bamthatha phambi kwemuli yakhe abantwana unkosikazi bonke bekhangile okuyihlukumeza kakhulu amalungelo abantu. Sithi thina ke lokhu kuyayangisa okwenziwa nguhulumende. Bekungapheli nje amahola amangaki uhulumende efake umthetho okubana uzahlalisana phansi lenhlanganiso ezimela abasebenzi kukhulunyiswane ke ngeholo labo. Kodwa ke qeda lapho ke uhulumende ngemva kokuthembisa ukuba akusoze kuphinde kwenzakali ke ukubotshwa kwabameli bezisebenzi wasuka ke wenza okwehlukene lalokho akuthembisileyo. Okutshengisa ukuthi uhulumende lo uyaqhuqha lapha khona njalo uwesaba noma ngubani owenza noma yini kunje ngeke sisamthemba uhulumende noma nje esibiza ukuba sikhulumisane laye sesiza kubona ke njengechinga lokubana libophe ligole abantu libafake entolongweni uhulumeni kamgabe ube ngcono kuthi asikufuni ke thina lokho njengenhlanganiso sithi uhulumende kame njengakhathesi nje
ngolandela lesi sehlakalo ukuyini eseliza kwenza njengenhlanganiso
thina asithunywa ngumuntu thina asithunywa ngumasarawuri thina yithi ababalisi esitshela inkokheli ukuthi sesifuna kwenzakaleni asitshelwa yinkokheli ukuthi senzeni kulokho ke uhulumende kumele akubone akubambisise kuqine akuzwisise kunje sesisesaba lokuya emsebenzini ngoba noma nguphi umkhokheli uhulumende uzamlandela ngamunye ngamunye sesihlala lamafoni elezimali ukuba nxa efika kuphela umuntu ofika ezosibuza lokhu lalokhu kumbe ezosibopha sizawutshela umhlaba amapholisa noma azisiwe njengomfanelo kunzima ukuthi enzeni ngoba ayazi ukuthi ngobani abathathe umasarawuri thina njengenhlanganiso ke sesihlanganisa amakhanda ukuthi sicubungule ke impumela yalokhu kutshengisela kwethu sicubungule ukuthawa kwamasarawuri sibone ke ukuthi ke sesiqhubeka kanjani sisiya ngapi asibuyeli emuva sisahlanganisa amakhanda njengababalisi ukuthi kuyini esiza kwenza okulandelayo
umnumzana Fortune Jamela isiphatha amandla senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 Ikhansili yakoBulawayo ithi ukusilela kwamanzi okuqhubekayo kuleli dolobho kubangelwa kakhulu ikusilela kwamagetsi elizweni athi ukwehla kwamanzi emadamu. Likhansili isilesikhathi ivalela izakhamizi amanzi okwensuku ezifika kwezintathu zilandelana ngeviki. Ingcazelo eyaphiwa izakhamizi ngesikhathi uhlelo lolu luqala yayingeyokuthi amanzi asemalutshwana emadamu. Kodwa umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni uthi inkinga abalayo ngeyokucitshwa kwamagetsi okusuke kubangele ukuthi bengenelisi ukupompa amanzi.
Kazisikho ukuthi amanzi awekho emadamu akoBulawayo. Uzananzela ukuthi emavikini amabili kuphe inyanga abedlulileyo amagetsi abehamba phose amahola adlula 24 hours. So i-pumping singathi ukupontshwa kwamanzi yikho okwenza ukuthi sehluleke ukuthi sinike abantu bethu amanzi ilanga lonke.
Ingani besike sezwa kuthiwa lawo asesilela emadamu amanzi imeya.
Engakutsho kathesi ebantwini bakoBulawayo ukuthi amanzi okunatha lawo kuze kuyofika singathi ukula kwezulu ngoNovemba December. Okwamanje amanzi silawo sibili. Omanjinela bethu bathi sise 52% capacity emadamu ethu wonke amanzi angayenela ukuthi nathi kuze kuyofika elokuze izivele landelayo.
Ngaleyo ndlela uyakutsho ebantwini bakoBulawayo ukuthi udubo elilalo kuphela olwenza lingenelisi ukubapha amanzi nsuku zonke ludaba lwamagetsi.
Udaba lwamagetsi lokuthi impompi zethu suka zife nxa amagetsi ebuya ehamba esithi ngesilungu yifeji kuyatshisa ama-control panel. Sokudingakala imali eya kwamanye amazwe eyamelika ukuze silungise lezo mpondo.
Amafutha ezimota lawo ayasilela elizweni ingcekeza izibi lizibutha ngemfanelo yini.
Sesike satshela abantu lapho ukuthi iprogramu kasese kwanisa ukuthi silandele nje ngokuhlela kwayo ngoba amafutha uzananzele ukuthi uqalisa ngo-February kuzobe sifika khathesi asekhwele kathathu sikhuluma nje i-diesel seliku-$7 kutho ukuthi ngendlela esasihlele ngayo i-budget ukuthi imali ezasetshenziswa ukuthenga amafutha leyo mali kayisekho ngoba nxa yokukhwela kwentengo yamafutha yilo supesilalo senelisi kuthwala izibi ngendlela ade sithwala ngayo kodwa ke sikhuthaza abantu ukuthi bagcine izibi ngaphakathi kwezindlu zabo ngaphakathi kwamayadi yawo bengakhiphi phandle xa bengakatshelwa ukuthi uhlelo luzahamba njani olokuthwala kwezibi.
Umnumzana Solomon Mguni ngumeya wedolobho lakoBulawayo. Kulembizo yokwethula inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani loBhengula Khumalo kwele South Africa ngomgqibelo. Umbuthano lo uzangenwa ngabantu abagoqela inkokheli zomdabu ezivela eZimbabwe leze South Africa. Abaqoqa lomcimbi bathi abantu akumelanga baze begqoke impahla ezilempawu zamabandla ezombusazwe ngoba umbuthano lo ungowezomdabu hatshi ezombusazwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye wabaqoqi bawo umnumzana Sidumo Nyandeni Skosana.
Umcimbi esinawo imbizo yesilo inkosi Bulelani kamncedisi kafana kampango uwaziwa ngolikaroti yena ezaba undube kalobhengula kamzelekazi kamashobana amakhosabithi.
Wenzelwa ngaphi umkhosi lo?
Lo mkhosi lo uzokwenzelwa lapha eGoli eBerea Park. Igama layo lenkundla yaziwa ngokuthi Alec Goshen Park kodwa-ke idume ngokuthi iBerea Park. So lo mcimbi uzokwenzela lapho ngoba imicimbi eminingi yesizwe lapha ekole siyenzela khona ukubala o-heritage imicimbi-ke yabaculi bakamasikandi yonke ke imicimbi eminingi ejwayelekileyo sinokuyenzela lapho sikubone kufanele ukuthi siyenzele lapho ngoba isizwe esiningi esikamthwakazi sikulele elasehlipo Berea nakuboyiveli lapho ingakho siyesabheka ukuthi hayi umcimbi wenkosi awe lapho
kahle kahle yini okuzaba kusenziwa?
Okuzoba kusenziwa ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo. Sikunanzeleke ukuthi isizwe senkosi ikakhulu intsha ingapha kwele South Africa. Ingakho siye sananzelela ukuthi inkosi uma ngabe ibinza imbizo yayo ayibi nje lapha ukwenzela ukuthi ithole isikhathi sokuhlangana nesizwe. Ngoba nje ubukhosi bakithi buyaqala emva kweminyaka elikhulu lamashumi amabili nanhlanu wachitheka uchithwa abamhlophe eBritish South Africa Company laphana ngo-1893 sibone kubalulekile ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo ukuze isizwe sikhulume izikhalo zaso enkosini lenkosi nayo ikhulume izinhlelo zayo enazo ngesizwe itshele isizwe kube khona ukuhlangana okukhona okufaka okudingekayo ngoba isizwe siqhelelane nalapho esibuya khona. So sikubona kubalulekile kakhulu ukuthi inkosi ayisondele esizweni sibe yazi mathupha.
Manje linxusile na iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa na?
Akade sigxile kubo ngabamasiko ikakhulu. Sinusile amakhosi asemandebeleni ngasempumalanga nabanye esibaziyo abamasiko esisondelane nabo kakhulu sibanxusile ukuthi bezothamela lo mcimbi wenkosi lo esinethemba lokuthi nabanye zakwethu esisebenzisana nabo kwezamasiko nabo bazekube khona bezothamela lo mcimbi lo okuzoba umcimbi ozoba ingqophamlando esizweni sethu sonke kwelikamthwakazi nalapha eSouth Africa.
Sizwa kuthiwa kuzaba kudliwa inyama, kuyini okunye okuzaba kusenziwa?
Siyananzelela ukuthi kwasendulo amakhosi akithi bethi uma ebiza imbizo noma nje kuyiwa esigodleni noma yinini inyama ihlala ikhona isizwe sakithi nje inyama kungeyona into eshodayo esizweni sakithi. So sinanzelele ukuthi isizwe sakithi uma ngabe inkosi ibiza imbizo kumqoka kakhulu ukuthi inyama ibe khona futhi sinanzelele ukuthi lo tshwala besintu nabo kufanele kube khona ukwenze ukuthi kubonakale ukuthi ngempela sidla ngoludala esikubuselelayo isintu thina sibuthele emnyama esithwele emnandi okuhleka le mcimbi wenkosi siyinhlangano evuselela amasiko esikubonileyo ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi uma ngabe sibuthelela amasiko sibheke yonke imikhakha yezinto ezazisenziwa kwasendulo ayisenziwa ngamabutho esenziwa isizwe ngoba inkosi yinkosi ngesizwe sayo langabantu bayo okungukuthi konke esikwenzayo kumbe konke inkosi ekwenzayo kufanele sikwenzele isizwe nesizwe konke esikwenzayo sikwenze ngaphansi kwehlelo lwenkosi. Ngiyacela ukuthi sazise isizwe ukuthi le umcimbi wamasiko sicela ukuthi isizwe sivunule bezakuvela phambi kwesilo bevunule amaqembu ezepolitiki. Siyacela ukuthi batshele amalunga abo ukuthi angagqoki iy'mpahla zepolitiki bagqoke izinto zesintu ngoba inkosi ngeyesizwe sonke.
Umnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana ngomunye wabaqoqe imbizo yokwethula inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula kumalo kwele South Africa ngomgqibelo. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 eseSoweto kwele South Africa. Kanye le okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa kobulawayo abophe owesilisa owetheswa icala lokubamba inkunzi kanye lelokudlwengula. Igama lomsolwa nguPim Vengai Togara, yena oleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lanhlanu njalo odabuka eHarare. Iphephandaba leHerald lona lithi ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha eNational Peace and Reconciliation izaphatha udaba lwekukurawundi ngokuphuthuma okukhulu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani balaleli labasakazi kwestudio 7, siyalibingelela singapha eZimbabwe. Bizo lami nguJabulani Dube. Into ngapha eZimbabwe sithwele nzima njengamatshe esiphala shuwa, ngoba into zakhona vele zonke sezinzima, kusakhanya ukuthi siya ngaphi sivela ngaphi. Imali yakhona ukuthi isebenzele uyitholi ungavele uyitole vele ayithengi lutho. Into zikhwela mihla ngemihla, zivela akusela nje ukuthi singabona ukuthi siya ngaphi. Ngabe bavumelana ukuthi bakwazi ukuthi bakhulumelane, bahlale phansi bakhulumelane, kungaba ngcono ngoba into zokungabe sezinzima ngapha eZimbabwe.
Lapha bakithi kunzima, kunzima nangu-Isibanda, hhayi sesithwele nzima. Umbuso kaMnangagwa usehlulekile, Mthuli loMnangagwa hhayi sebehlulekile ukusibusa bakithi. Angikwazi ukuthi zizaphila sile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga. Ngiyalibingelela lonke abasebenzela iStudio 7 labalaleli bonke nje, ngibabingelela ngothando. Mina igama lami ngingusithole kobulawayo. Ngiyacela please kuStudio 7 ukuthi zamanini ukuthi ama-audio ephume njengoba enjalo lingawagxumagxumi, ngoba sifisa ukuthi uhulumende lo athole ama-messages ethu in full. Ngiyalicela, ngilibonga njalo kakhulu kulokho. Namhlanje ngifuna ukuthi ke nithinte indaba ebuhlungu, indaba yokuxotshwa kwabantu endaweni ezinenge elizweni ikakhulu emaplasini. Siyakwazi sonke ukuthi ngo-2000 uhulumende wezano uMgabe esesengu-president wavumela abantu ukuthi bengene endaweni ezijiyeneyo lemaplazi, kwathiwa abantu kabakhe balime, bafuye, abantwana behambe esikolo. Kodwa ke okusimangalisayo okwamanje ukuthi uhulumende usexotshana labantu bonaba owabahlalisayo. And these same people are called illegal settlers. Now, sibe sesizibuza ukuthi kanti what is an illegal settler after 19 years? Uhulumende ukwenza lokhu nje ngohluku ngesihluku esimangalisayo kakhulu ngoba abantu basuswa nje kungela court order, kungela notice, ama properties they are just bent down, crops at maturity stage are just abandoned, animals are just chased to the bush. Sibe sesizibuza ukuthi uma abantu bengavikelekanga, bengavikelwa nguhulumende, bavikelwa ngubani? The same people are asked to go and vote during election. But after election, this is what happens. Kathesi sikhuluma konjenje abantu bayabola abantwana akade befunda basafundi. This is a total brutality by a government of the people. Siyacela ukuthi whoever is doing this, whoever is behind this, must have a heart, a human heart, because what is happening is totally inhuman. Ngiyabonga.
Lapha bakithi kunzima. Kunzima nangu isibanda hayi sesithwele nzima. Umbuso kamnankakho sehlulekile. Mthuli lomnankakho hayi sebehlulekile ukusibusa bakithi. Angikwazi ukuthi zaphila siphile njani lapha elizweni lakithi. Ngiyabonga. Bonamba la Studio 7 bafowethu silusizi ngokwehlela otitsha bethu kodwa into esikuyaba buhlungu kakhulu ile ndaba ka-Obhedi osevuke enyamalele asazi ukuthi kuyenzakala kanjani mhlawumbe sobona uruzabuya bheki or sobona bheki or kuyogcina nje kuphiwa lapha okhonjwe lapha okwayenzeka kuyidayidamara asethemba ukuthi kodwa uye ubuye ophephile mina ngisazi ukuthi ezinsukwini zanamhlanje umuntu sesikhululekile sesiphila kuzibuse umuntu sekhululekile abantu balwela amalungelo kubuhlungu kwenzakala kubotitsha ukuthi uvuke 1-31 uvuka everyday uthiya abantwana ubuye futhi ube MPND baphila nzima otitsha baphila uthiya amabhakede khona le makhaya baphila ngokucela nohulumende wezane serias akakhuphula amasokisi ebone serias ukuthi wenza simo sibani nalo mfoti kakhulu osebaleki osesinyamalele kubuhlungu kakhulu azethemba ukuthi uzobuye ephila. Isimo somnotho sasenzina ngoba lento sayikhuluma lasekuqaleni ukuthi akekho umuntu ozoinvesta, akekho umuntu ozohambisana izano ayithenjwa noma ubani, akekho umuntu beyagcwala esitaradeni benzeni kodwa akekho imali bazoyithatha kubo ngoba akekho umuntu oyithembeza. Nge-South Africa yesabunyeza izano mhlawumbe okuyi-10% indoda aqala lokhu ngoba yonke into yezano yabona ukuthi ayikathembakali, ayikho into ethembakeleyo. Asethemba ukuthi bazozama ukulungisa mina kodwa ngibona phandle abantu beze bengene emgwaqweni kuphela. Into abantu izimbabwe lokuzokuthi abantu bengene emgwaqweni straight away bebhikishe bestrike benze yonke into.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumela imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkampani yakwelemelika evakatshisa izethekeli ikakhulu eziyizitabane kwamanye amazwe. Isicunule uzulu wakwele Ethiopia ngohlelo lwayo lokuvakatshisa izitabane kulelo lizwe izitshengisa indawo zokukhonzela. Uhulumende wele Taiwan uthi usecilele eMelika ukuthi limthengisele izikhali zempi ezitshaya mpela kudilike. Le yinto esisolwe kakhulu ngele China lona elithi iTaiwan isihlengesalo esingamelanga sibe lilizwe elizimeleyo. zizigqibe ezekuseni ngolunye lwezindaba ezihamba phambili eMelika. Ugatsha olubona ngezempilakahle kulelo lizwe luthi inani labantwana asebehlaselwe ngomkhuhlane wendingindi lonyaka seliqinise lafika kukhulu lanye. Lolu gatsha luthi ngokwakuqala eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo ukuthi inani leli lifike kulesi sibanga. Umkhuhlane wendingindi wenqatshelwa ngokuhlabisa abantwana, kodwa abanye abazali eMelika kababahlabisi abantwababo ngezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela esokunakanela ukuthi ijekiseni yendingindi ibangela umkhuhlane weDown syndrome. Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi alikho iqiniso kulokhu. Siyabonga, siyalibulisa, lingaba livuka njani endaweni ezitshiyeneyo zelizwe lakumagumbi wonke omane womhlaba. Siyalibonga, siyalubonga uxhaso lwenu abasibukeleyo kuFacebook. UDanisa Blessing Dube uthi wena kwenziwe icebo izakhamizi zithole amanzi. Jason Maphosa uthi uvuka njani msakazi, hayi tinasivukile singabuza wena ngqobani ilungelo mkomo ngifowethu lo uthi siyabonga. Giant Nyathi uthi wena linjani ngekhaya. Umusa Mazibuko uyangihlasela lapha uthi baba Nkomo, why wena ungafundi imibono yabantu, sengufundile umbono wakho Mazibuko. Sisemhlabeni mhlakathixo bhayana othi wena iZimbabwe sifuna abantu bengene emigwaqweni, kubhidlizwe konke siqale phansi. Gift Emma Molobiseng is watching with you, siyabonga Gift. Dolwane Super Sounds begqiba izindaba zethu zekuseni bathi konke lokhu sizokulungisa. Hayi ke sizokulungisa mpela Zimbabwe omuhle, sizigqibeke ngokukhangela ebezihamba phambili. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labomanyano we-European Union basola ukuthunjwa lokutshaywa kabuhlungu komkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni umnumzana Obed Masaraure. Ikansile yakoBulawayo ithi ukusilela kwamanzi okuqhubekayo kuleli dolobho kubangelwa yikusilela kwamagesi elizweni, hathi ukwehla kwamanzi emadamu. Likhumbule zikhona ezakusihlwa half past 7 ntambama, eyami impela viki isiqalele. Asidibaneni ke ngomvulo olivalelisayo ngontungamili inkomo itshone kuhle.